Ngoba nxa sithi siyananzelela indawo zeKenya ezikumhlubulo lo wempumalanga kusiya kobo Horn of Africa ezincelane labo Somalia, sizileminyaka phose emhlanu zingatholi izulu. Ngakho ke sinanzelela ukuthi abantu sebelahlekelwe izifuyo kakhulu, njalo ukuthi nje bethola amanzi okunatha njengabantu lezifuyo kuya kuba nzima yomnyaka ilandelana. Okwesibili, ngathi nje phose indaweni eziningi zeKenya lapha abathi ngama short rains, hayi lo nyaka kalinanga kuhle izulu, komile. So sesilindele ukuthi mhlawumbe kathesi ngoMarch yikho izulu elizana liqinise khona kuma second rains. Kodwa if kungasabanga njalo, ngibona ngani indlala ezaba lapha eKenya izaba nkulu kakhulu. So kuyasiza ukuthi mhlawumbe ukuza kuka first lady azozibonela laye uzafaka amazwi amabili amathathu ukuthi ancedise ukuthi uhluphe silalo ngapha luzwakale. Ngoba ungathi uyananzelela, nxa singathi sikhangela into indaba zomumo womkhathi esengikhulume ngazo, akumanga kahle. Phezu kwalokho, intengo yakomvundisi fertilizer layo isiqanise kakhulu ngendaba yempilo eyenzakala phakathi kweRussia leUkraine. Ngakho ke ukuthi even laba abalimi abathola izulu kumbe abenelisa ukuthi benisele kumbe bethelele nge-irrigation, ukuthi bethole ama-inputs kumbe into zokusebenza kuzaba nzima kakhulu. So ke inhlelo ze-US ezifanana labo Feed the Future zizaqakatheka kakhulu ukuthi zisize indaba ye-East Africa ekakhulu iKenya, iSomalia and parts of Ethiopia labo Tigray.
Siyabona njalo ukuthi useNamibia kathesi ubona iqakatheke kanganani lemizamo njalo izafezana.
Xa sisiyakhangela kathesi lona iNamibia le sikhuluma ngayo is the only African country okwamanje enelisa ukuthi i-exporte inyama into the United States. Kodwa ungakhangela amazwe njengabo South Africa, even iZimbabwe, lakhona lapha e-East Africa, oTanzania, labo Ethiopia. Indawo ezigcina inkomo kakhulu, inkomo ezingaba ezigcinwa ngabalimi esingathi ngama small farmers ingenye industry engani inganceda i-US. So i-US inganceda kakhulu i-Africa nxa ingahamba yedlule kulolu sizo lukhona, isivulela amamakethi okwenzela ukuthi senelise. Ungakhangela i-Growth and Opportunity Act, ibivame kakhulu ukukhangela into enjengabo fresh produce kumbe ama-fruit exports, lakho engamaningi kakhulu. Uyakhangela izigqoko esingathi ngama-apparels and ama-leather products. Kodwa nxa kuyikuthi i-US ingavula amathuba abe maningi ukuthi sibe lokuthengiselana layo, ngibona ngani ngenye into enganceda. Ngoba i-food security siyayibona and siyabonga kakhulu usizo lokhona, kodwa it's not enough. Kufanele ukuthi bavule even amanye amathuba ukuthi senelise ukutrade le-US. Ngiza kunika umzekelo, i-Australia sikhuluma kanje yenelise ukuthi export inyama yembuzi ezifika kobo 2.5 million goats into the United States.